Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhlanje nsonto mhla ka 27/4/2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kufunakala amabhiliyoni amabili ngenyanga. Amabili zaphinda njalo. Uhulumende uthi kufunakala imali enenge ngokubangalisayo. Nxa kuyikuthi odokotela bezaphiwa imali eqhathaniswa ledola lemalika emkambo kwezemali.
Njengoba singasinikanga imali ezona lezi sizozihlalela ezindlini kungelandaba lokuthi sizathatha isikhathi esingakanani. Esikufunayo yimali ehambelana lokukhona kwezinto, i-interbank rate.
Ilizwe leMelika lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe.
We do not agree. It is just a figmentation of their
long umbono weMelika wokuchasha ngomunye. Iqiniso yikuthi iningi labeZimbabwe bathwele nzima ngalezi zijeziso zomnotho.
Kodwa abakhokhela ibandla leZANU-PF party eleMelika lichatha ngomunwe.
Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakar al-Baghdadi is dead.
Izolo ntambama ilizwe leMelika libulele ilwecacha elidingwa ngamehlo abomvu. Ibutho leMelika libulala umkhokheli wamalwecacha awe-ISIS obecathe kwele Syria. Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende uthi kumele adinge amabhiliyoni amane amadola 4 billion dollars ngenyanga ukuze aholise odokotela labanye abakuhlangothi lwezempilakahle nxa iholo lezisebenzi lingalinganiswa ledola leMelika emkambo wokuthenga lokuthengisa imali kweleZimbabwe. Udokotela Paulina Sikosana uhlangothi olubona ngokuqhatsha odokotela ole Health Service Board uthi okwamanje iholo lezisebenzi ezikuhlangothi lwezempilakahle lifika izigidi ezingamakhulu amane 400 million dollars ngenyanga. Ngakho ke uthi imali le izakhuphuka kakhulu nxa odokotela abongi labanye bengahola imali ehambelana lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wezemali. USikhosana uphinde wathi kukhangelelwe ukuthi odokotela bazathoniswa amacala atshiyeneyo okukhalala umsebenzi kusasa. Uthi bazaqhubekela phambili ngalokhu loba odokotela besithi kabafuni ukuthoniswa amacala nguhulumende.
Kungaba ngcono babe khona, kodwa umthetho uyavumela ukuthi khona ama-disciplinary committees abe khona loba umuntu engekho up to the conclusion. The Labor Act allows for that.
Singathi ke kodwa ke nxa kungani kumenjalo baba Sikhosana, kuyazani phela bonke bathi vela kumbe bethume lamagqwetha abo. Manje kusebenze kanjani nxa kunjalo?
Incwadi ezitshengisela ukuthi kukhona abafanele ukuthi bakuphendule kuma-disciplinary hearings. Incwadi lezo zingathunyezwa lapho abahlala khona. Kuyenele ukuthi khona ama-disciplinary proceedings ayenzeke loba bengekho.
Liyabe senzela nje umthetho ukuthi liqhubeke siya phambili ngoba nxa umuntu engekho baba Sikhosana uyamjeziza uthini?
Umthetho utsho njalo, uyavumela. Uyabala ama-charges akhona. Ibizo lo ocharjwayo liyabizwa and then uma engekho njengase-court. Uma ufanele ukubuya and then ungabuya ibizo lakho liyabizwa. Uthi ukuthi khona hayi akekho, then in this case ama-disciplinary proceedings ayaproceeda.
Ye, libona ngazani kuyathatha isikhathi esinganani njengoba bebaningi kangaka ukuthi bachajwe, ngoba nxa bengabuya ngale yabe liwabala amabizo one by one kumbe liyabala konke ka-one?
Kumele, I think ama-processes akhona ngeke ngisho, kodwa-ke sake sakwenza last time ngo-January abalama ngathi nje ukuselela imigama abala macala afana nayo bayabizwa bonke at the same time and amacala akona abalwe abavumayo at the same time abalayo at the same time those who are not pleading guilty to absenteeism ngoba icala lakhona ikuthi ababuyanga emsebenzini befanele ukuba semsebenzini bengathathanga esingathi yi-leave.
UDokotela Paulina Sikosana ukuhlangothi olubona ngokuqhathwa kwabodokotela olwe-health service board sixoxe laye eseHarare. Odokotela abakhalela umsebenzi abakwinhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathi abala mali yokuthi bayethoniswa amacala ngurhulumente. UDokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso le uthi bafuna iholo elikhuphukileyo athi ukuyathoniswa amacala.
Lokho simelele igovernment ukuthi isinike imali yokubuyela emsebenzini. So far abakatshengisi ukuba serious ukuthi besinike imali zona lezi. So lokho sizihlalele ezindlini. Thinathi kutshoyo ukuthi ezilongo singaqhiwanga izimali ezikwanayo ukuthi siye emsebenzini, imali ezikwanayo ukuthi sithenge izinto esezidura emagros zokubhadala orenti labofuel. Ezilongo singasinikanga imali zona lezi sizozihlalela ezindlini kungelandaba lokuthi sizathatha isikhathi esinganani. Esikufunayo yimali ehambelana lokukhona kwezinto, i-interbank rate
yesiyifunayo
ukuthi ama-salaries ethu ebenjalo.
Ye, siyakubona khonokho nxa ukuthi besebenzisa irate yalamhlanje siyabona ukuthi ngaba linika 16,800 yokuthi litholeke i-on-call allowance. Kambe uhulumende uyathatha ngaphi imali enjalo? Eh baba Pepe.
Eh imali balayo. Imali balayo siyakwazi ukuthi kulama tax ababhadalisa abantu ama 2% tax babhadala bayekela ifuel ikhwela ngeziki ngeziki interbank rate. Kulama targets awakhuzanga 300%. I-electricity bay increase layo. Yonke into yay increase. So imali balayo. Abangakufuniyo nje ukuthi besinike.
Sizwa kuthiwa abanye benu sebevele sebehambile kule South Africa lendawo ezinjalo. Kuthiwa bangaki wena ngokuzwa kwakho?
Asika babani, asika bathi iningi vele selifunga uphumo, abanye sebe-resign.
UDokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe laye eseHarare. Uhulumende wakwelamelika uthi imithetho yezomnotho emibi inkohlakalo lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe yikho osekusubise umnotho welizwe athi amanga akhulunywa nguhulumende othi lokhu kubangelwa izithezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Umsekeli kaphathindaba ogatsha olubona ngendaba zezwekazi le-Afrika umnumzana T. Boneji utshele Studio 7 ukuthi inkulumo yokuthi iZimbabwe njengelizwe lafakelwa isitheso zomnotho ngamanga nje akhandwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi isitheso lezi azivimbela amankampani e-Amerika ukuqhubeza amabhizimusi lamanye wonke angekho kunani leli elethulelwe isijeziso. Uthi-ke okwenqabela amankampani eMelika ukusungula amabhizimusi eZimbabwe yimithetho engakhuthazi ukusungulwa kwamabhizimusi, inkohlakalo yeziphathi amandla lezisebenzi zikarhulumente kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kodwa kumgcinihlalo webandla leZANU-PF kwele-South Africa umnumzana Kenneth Mandaza uthi lokhu okutshiwo yimelika ikucatsha nje ngomunwe.
We do not agree, it is just a figmentation of their
lo ngumbono wemelika wokucasha ngomunwe. Iqiniso yikuthi iningi labezimbabwe bathwele nzima ngalezi zijeziso zomnotho.
The country are suffering because of these sanctions.
Isikhulume sebandla lezapho umnumzana iphithule Maphosa uthi kuyabethusa ukuthi indaba iZANU-PF le-Southern African Development Community besenza sengathi abaliboni iqiniso elisegcekeni kangaka.
Kuyasimangaza namhlanje uma bezasukumela abantu abaless than 200 ukuthi kube yibo abahleli kuhle besuselwe isijeziso lezi abazifakelwayo. Kuyakonfirma sobala ukuthi SADC kusho ukuthi yiclub nje yama-dictators, iclub yabahuquluzi, iclub yabancindezeli abalandaba le-offer of millions of citizens of ama-member countries.
unathi uthi uhulumende wakhe kudala wakucacisa ukufuze uhulumende weZimbabwe akwenze ukuze amankampani ethulelwe izijeziso zomnotho zisuswe. Uthi kufanele kuguquke ezombusazwe ezihlasela labo abanemibono ehlukileyo kule kahulumende, uhlonitshwe amalungelo oluntu namalungelo okwethulwa kwemibono lemibiko, kulungiswe imithetho ezokhetho, kufakwe ekhokhela ekhethweni olukhulekileyo, njalo kungela ukuqilibezela, kubekwe obala indlela okuqhutshwe ngayo uhlelo lokwabiwa komhlabathi, njalo kubotshwe bonke abaphatheke emsebenzini enkohlakalo. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Umongameli Donald Trump uthi ibutho leMelika selibulele omkhulu womalwecatsha awe-ISIS u-Abu Bakr al-Baghdadi. UTrump uthi u-al-Baghdadi ufe ebaleka elabantwana bakhe abathathu endaweni okubizwa ngokuthi yi-Idlib khona ngale ke kwele-Syria. Uthi ibutho lihlasele indawo abecatshe khona, wabaleka wangena emlindini wokuziphandela lapho azibulele khona esibona ukuthi uzabanjwa libutho leMelika. UTrump ubuka kakhulu okwenziwe nguhulumende wakhe.
Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Izolo ntambama ilizwe leMelika libulele ilwecatsha elidingwa ngamehlo abomvu. U-Abu Bakr al-Baghdadi sefile. Nguye owabumba amalwecatsha awe-ISIS akade ethwalise nzima abantu. Ilizwe leMelika belile minyaka eminingi limdinga. Simtholile lapho ibutho elingene khona kwele-Syria laphuma kungela muntu ofileyo kumbe olimeleyo.
U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission in grand style.
Ingcwethi kwezembusazwe uMnumzana Vumani Moyo uthi ibutho belivele lidinga undoda lo ngamehlo abomvu.
Akuthengisa nje ukuthi loba nje umongameli lapha ngabe ekuxanguza ezintweni eziningi eze-foreign policy kutho ukuthi i-America has not taken the eye off the ball kuma-terrorist.
Singathi kodwa kutshoni khonokho kumongameli Trump yena ngwakhe?
Antsho izinto ze-Syria konke lokhu kade sokungasamhambeli kuhle ngama-comment. Ngibona ingane yena ukuthangela ngendlela yokuthi uyatshengisa abantu ukuthi he hasn't slept on the switch. Ukuthi lokhu engumongameli ekhangela ukuvikela i-America ezintweni ezingabalu kuwama-terrorist.
Ye, kubuya ngesikhathi usenziwa lokho kuthiwa uphenyo lwe-impeachment. Kambe ukuthi lokhu kuza kuvimba yini? Kumbe kuyaqhubeka kunjani?
Hayi, kambona ukuthi kutshintshani kangako. Angithi uhlupho lina ngilikhangelane labo-Russia labo-Ukraine, lokho akulani labo-Russia kangithi loba laye umongameli ngabe bengafuni ukuyenza into enje, antsho bavele bakhangela ukuthi kungazuzakala ithuba lokuthi bamzuze yena. Nomterrorist yena nasebemzuzeni. Bebevele bezakwenza loba ngumuphi upresident. So lokho kakutsho kangako ukuthi wenze into ebitshengisela ukuthi yena umi ngaphi. Kodwa yena uzazithathela i-credit anyway. But vele it's a military position, the American position ukuthi ama-terrorists they want to get rid of.
UMnumzana Vumani Moyo yingcwethi kwezombusazwe. Sixoxe laye eseDallas, Texas, khonapha kule Melika.
Singanamasiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu
babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla ke sixoxa ngamajaha akulezi nsuku ongazani akwazi ukukhombisa. Siyawazi ukuthi ke ukukhombisa phela kuyinto eqakathekileyo empilweni kwenzela ukuthi uthole phela umuntu ongahlala laye impilo yakho yonke. Ukuze sihlaziye lokho ke ngilo mama uSakhile Liline uMadube, lo baba ke uThabo Mdluli. Madube ungawutshona njani?
Ngiyashona kuphi, ngiyashona yini nabalaleli ngibe lo mdluli ngiyambakalela.
Ye, baba Mdluli unjani?
Ngiyaphila, wena unjani? Ngibingelele uMadube, ngibingelele labalaleli.
Hayi, siyabonga kakhulu ke zihlobo zami, thina abanye siphilile ngapha ke eWashington. Sicase ngawo ke Madube, kukhanya ngazani lapha kulo hlupho lokuthi abafana kulezi nsukungani bayadonda mani ukuthi bethole izintombi bagcina bengena kuwhatsapp kubo-Facebook langaphi ngaphi. Kambe kuhamba njani khonapho?
Just kuyahlupha Dube, impilo esiphila ngabantwana bakhathesi ayisakufani impilo esakhula siyiphila. Sihlangelele ekubeni ngabafana kathesi abaphuna impilo easy life. So lapho ngingena kwatata ngingena ku-social akhombise khombisa lo muntu ongamaziyo omunye uyakhombisa ekhangelela ukuthi noma ewumuntu omdala hhayi uzanzima ngesikhathi sokuthi iyakhombisa asadalale laba abakudala babesadalala sini imali make sure ukuthi sizilinde imali intombi ngiyibonile ngizakuyalobola ngithathe ngiphake endlini manje abakhathesi vele yake khanye kuthi ma ngizibonele mabhuzi sengikhangele ukuthi usebenza ngaphi ibhedi yakhe yemali njani angahlala fana ngigcine ngihle ngimbambe ngithi ha impilo yabe ihambe iqhubeke siyaphambi la ukuthi kumbe umaduke ufuna ukugcina umbe ufuna imali evela kuye hhayi lokho kunenzelo yabe ngawukhanye yena sesigidini sakho lokho ukuthi hhayi ngingakutholela umuntu i-social sengikhangele ukuthi usebenza ngapho fit at the end of the day abantu bonabo ababona kubo-social lana besiyahlangana siyathola ukuthi umuntu ayisiwo kade umkhanyele
Yes, siyamuzwa uMadube lapha. Baba Mdluli, uhamba njani kona?
Yeah, khona kuliqiniso mpela amajaha kulezi nsuku asesaba ukushela. Amaningi asegijimela kuba ama-WhatsApp ngoba i-WhatsApp kuba lula ukuthi umuntu ashele ngoba uyabungamboni umuntu omshelayo. Umshela engangale naye njalo lokuthi i-technology sibuye kakhulu emhlabeni. Emhlabeni onke jikelele nje sesisebenzisa i-technology. So ekadeni besihamba umuntu etshitshela intombi eyilanda for izisuku kathesi sekungungqome khonapho sihambe khona lapho ngenxa yethekhnoloji.
Khonoku-ke Madube akutsho ukuthi-ke sokungani kuyasusa abantu ebuntwini sibili nxa ukuthi ungaphonga uphosa nje amazwi akho.
Ngasho ukuhlupha vele kuyahlupha ngoba thina sikwazi ukuthi umuntu wawumele uhlangane naye umkhangele ebusweni ukhulume umkhombisa umuntu omaziyo omkhangeleyo. Alokho kwe-technology bathi into ziyatshintsha sesezinto ekhona athethele isimanjemanje but nambona ngamthi wasekubulala isizo esilaziyo ukuthi umuntu umfana kumele akhombise jaha akhombe kube kuhle kube njani.
Mdluli, wena-ke ubona ngazani khonokho-ke ungani abafana bayadonda akutho ukuthi kumbe badinga vele esezisengwa lapho ukuthi umuntu ahlehlale kuhle.
Khona angithi kule sintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu umuntu yabe sedinga lezi ezingakhabiyo.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silobaba uThabo Mdluli lomama uSakhile Liline uMadube. Lezi-ke zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje-ke sonke isikhathi sabatsha silo Mike Obe.
Yebo, mthwakazo omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo. NginguMike Obe. Namhla kuhlelo siphatha udaba mayelana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele. NgesiNgisi sithi breast cancer sixoxa lo sihle senkosi Nyathi. Sihle ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshele umbono wakho mayelana ngemvukuzane yebele.
Ngiyakubingelela lami ngapho eVoice of America. Kuningi engingakukhuluma phezu kodaba lwemvukuzane yebele esiphalalele kwelakithi lasemazweni wonke omhlaba. Imvukuzane yebele ibuhlungu njalo nxa ingelatshwanga ilakho ukubulala umuntu.
Umkhuhlane lo uhlasela yiloba ngubani yini kumbe bakhona abasengozini enkulu ukwedlula abanye?
Ngingathi lo mkhuhlane ulakho ukuhlasela loba ngubani okutsho ukuthi ngumkhuhlane ohlasela kakhulukazi omama kodwa kulabanye abesiliso baba asebeke babanjwa lo mkhuhlane wemvukuzane yebele.
Siyazi ukuba wena wake waba lawo umkhuhlane lo kodwa welatshwa waphola. Injani impilo ngemva kwalokho?
UNkulunkulu ngiyambonga ngokungigcina. Lokho ngiqinisa kakhulu ngesikhathi ngibhekane lo mkhuhlane. Isikhathi sokugula bekuyisikhathi esinzima kakhulu kodwa ngoba ngalandela ukwelatshwa okwakukhulunywe ngamadokotela ngihambe esibhedlela sikhathi sonke. Mina ngangiselatshwa ezibhedlela zehulumende ngoba imali yokuya kumadokotela lawa private ngangingelayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngaziqinisa. Njalo uNkulunkulu wangigcina kakhulu ngesikhathi ngiselatshwa. Okwakhathi esingiqinile, lokho lokho ukuthi inxa uvele wenzi operation yevele njengomama kuba nzima ngoba nxa ungumuntu zelule izitho zakho zonke ezaneleyo. Nxa esinye isitho sesuswe emzimbeni, ayisiyo into elula. Kodwa wena kufanele uziqinise njengomuntu phakathi ubonye khonokho ukuthi usaphila.
Ngombono wakho ungathi umkhuhlane lo uhlasela abadala kakhulu na kumbe awukhethi?
Lo mkhuhlane ubahile kakhulu ebantwini abadala abangomama engathi asebeke bazala kakhulu laba phezulu kweminyaka engingathi elamachuma amahlanu balutshwane ontanga.
Yazi ngike ngaxoxa labantu abake bahlaselwa yilo mkhuhlane ebekhala ngemali yokuhlawulela ichemotherapy bathi iyabiza imali eningi. Zikhona yini ezinye indlela zokwelapha lo mkhuhlane?
Bakhona abaphukufakazi besithi bona bathola imithi, abanye imithi yesintu, abanye njalo ngabahamba kumadokotela amanye lawa esingathi ngama-specialist abe-naturopath. Kodwa odokotela bona ngokwabo bathi bona akuqinisekanga kibo.
Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi Qibuhlelo.
Asazeni ukuthi amadokotela la le mithi bangelapha, kodwa osindisa umuntu ngumdali wethu osezulwini. Njalo nxa umuntu esehlangane lo mkhuhlane, asazeni ukuziqinisa, sibe lokuthula okuvela ngaphakathi okuvela kuThixo okwedlula ukuzwisisa komuntu wenyama.
Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo sihle senkosi. Mthakazi omuhle, simpapo omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @bigmy3bigmyke3, yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwanamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Zimbapo muhle, mthwakazo muhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sonke isikhathi sezokholo silo Ntungameli Khomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mhlakazi labalaleli labafundi.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizathanda ukunikhumbuzane namazwi aphuma emlonyeni esiza kuncedisa kuleyo ndaba ngokuvula incwadi yomshumayeli Testament elidala esahluko seshumi indima yeshumi nambili sisiya endimeni yeshumi nantathu. Lapho kulamazwi athi wona, amazwi womlomo ohlakaniphileyo anomdla, kepha izindebe zisula ziyakuzigcina zona. Verse 13, uqala kwamazwi womlomo waso angokula nokugcina kokukhuluma kwaso kungubuhlanya obuhle. Amazwi la asitshengisa ukuthi nxa sikhuluma kumele sikhulume njani lalabo abasilaleleyo, ngoba nxa ukhuluma ukhuluma ukuthi ulalelwe, kube labantu abakulaleleyo bezwe ukuthi uthini. Kodwa lapha-ke umshumayeli uthi amazwi aphuma emlonyeni womuntu othi ohlakanila nomusa, ngenye indlela ngamazwi akhayo alothando, alokuzwisisana labanye abantu, alokubekezela, alokuthoba, alokududuza, alokwakha, alokucebisa, alokulaya okuyikho. Yikho kuthiwa amazwi aphuma emlonyeni womuntu ohlakaniphileyo alomusa. Yenza ukubana lo olaleleyo kumbe laba abalaleleyo labo bazizwe ukuthi bangabantu, ngoba amazwi akhulunyelwa ukuthi sizwe ukuthi asiphathisa njani empilweni zethu. Kube sekusiba nalaba ukuba izindebe izesimula ziyagcina zisigcinya sona isiwula leso. Kuthiwa lapho eqalisa ukukhuluma lowo muntu oyisiwula amazwi ake ahlazizwakaleli ukuthi akulanto ayikhulumayo uvesethi nabesesithi nokugcina kokukhuluma kwaso kuwubuhlanya obubi. Kukangaki abantu belalela inkulumo oyikhulumayo wena mhlawumbe bangakutsheli ukuthi inkulumo yakho kayizwakali ngobana kayakhi, kayiqedakali, engxenye iyaxabanisa, engxenye iletha izondano ngaphakathi kwabantu. Yikho-ke kuthiwa kumele sinanzelele phela esikukhulumayo kuba sezigabeni ezimbili, isigaba sokuhlakanipha nesigaba sobuwula. Abantu bayadinwa izinto ezibenza bangaze bahlaliseka kuphuma emlonyeni yethu. Kwesinye isikhathi yasiqala bebuthelelwe engxenye ngaphasi kwesihlahla, balalele balande ukuzokuzwa ukuthi kuthiwani, kodwa amazwi aphuma emlonyeni yabantu bonabo ababekhuluma sekithombenisekheni uyabona bekhangela phansi beningi namakhanda. Nesinye isikhathi abavumelane lawe ngobana amazwi aphuma emlonyeni wakho asebabonisile ukuthi uhlakaniphile kumbe uyisiwule. Asikhangeleni amazwi ethu akhulumayo, silaleleni nenkulumo zabantu ezikhulunayo kuze size inkulumo lokuhlakanipha sithiyane lale elobule lobuphukuphuku phakathi. UNkulunkulu kasidalelanga ukuthi silalele izinto ezilobula. Ungabi yisiwula-ke wena, njalo ungabi yisiwula ngenkulumo, ungabi yisiwula ngokulalela inkulumo ezingayisiwo. UNkulunkulu asisize sibe la magama akhayo aphuma emlonyeni wenu. La amanye asifanelanga njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo Ingcwele, sithanda ukubonga umdala othando lwakho. Ukusa kwamalanga sihlala sikhuluma, kodwa kwesinye isikhathi kasikwazi ukuthi sikhulumane. Sicela ukubana usinike ingqondo lenhliziyo ezakwenza ukubana imilomo yethu ikhulume amazwi alokuhlakanipha lomusa. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamile Nkoma.
Siyabonga kakhulu ke ntungamile Nkoma. Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders linqobe eleFC Platinum 3-0 emdlalweni weChibuku Super Cup odlalwe namhlanje. Komunye umdlalo, iManica Diamond idliwe iZPC Kariba 2-1. Yes, sike sibone okunye esilakho khona manje. Siyabona ukuthi-ke kulabantu abafuna ukwazi ukuthi kambe nxa ufuna ukungena ku-VOA Ndebele kukhasi lethu eleFacebook kumele wenze njani? Kumele ukwenze, kumele phela uthande ipeji lethu kumbe ngithi ikhasi lethu khonabana ukubhalwa kule spotoni khona fitizele. Yes, lou esikhuluma ngakho lapho esidlana khona ingqondo siyabe sikhuluma ngezaga, sikhulume njalo langemitsho etshiyeneyo. Ye, umutsho walamhlanje-ke uthi inxeba lendoda alihlekwa. Kutshoni lokhu njalo kusetshenziswa nxa kutheni? Sifuna ukuthi utshaye sizwe ke mkhaya ukuthi kambe kutshoni lokhu. Ngena ke kukhasi lethu ele-VOA Ndebele khonapha-ke sibone ukuthi uzathini. Ngakhona kuza kubona kuthiwa ake sihluzeni ingqondo, sike sitshaye isintu phela njengesintu. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one they wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Feeling great, walking
walking through the hood with a head in my head. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swag dripping for the black magic. I got me an upgrade, controlling on my exes. I'm calling in physio, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never.
Yeah, look, yeah, I'm Mrs. K, with the cherry army. Singayehluka nothi sikhangele indaba ekade sikhokhela namhlanje. Uhulumende uthi kungafunakala amabhiliyoni amane, $4 billion ngenyanga yokuholisa odokotela labanye abasebenza kuhlangothi lwezempilakahle nxa bengathola iholo kusetshenziswa umkambo wezimali. Uhulumende weMelika uthi sebuleleke ilwecatsha elikhulu ekade licatshe khona ngale kwele Syria. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngeKeeps Dube.
7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.